usizi nalo umuntu oswelakeleyo bese ngisithi kulowo nkazana lo omncane kangaka o underage ukuthi kanti ibona vele abanikazi bamabhawa kumbe amashabhini bayekelelana abantwana ababilo 18 bengena kumashabhini kuthi ukuthi kona even lo mnikazi yena lo weshabhini yena lo ulecala kwawuqala ishabhini vele kayivunyelwa yebo siyakwazi ukuthi abantu bayadubeka kodwa ke kafake phela umthetho wokuthi khona abantu aba under 18 bengabuyi kathi isinto seyenzakeleyo leyi into emangalisayo kakhulu ende silusizi kakhulu ngaloko okwenzakaleyo kodwa ke abantwana bakulezi insuku kusizwisa ubuhlungu ukuthi khona abantwana abancane ibo abatholakala besenza lezi zidakamezwa bema utshwalatshwala muntu vele kagwazi muntu ngaleyi ndlela okutsho ukuthi vele kulama-drugs abakade beyasebenzisa yiko ukubona kwami mina so mina wawuqala nje ngomuntu engamthi pipi icala ngumnikazi weshabhini kube kungafanelanga avumele abantwana abancane ukuthi babuye khonapho
amapholisa gatsho lutho ngaye umnikazi weshabhini mhlawumbe kungaba kuyikuthi kazanga kunanzelele yini ukuthi vele kwasekuqaleni umntwana ole 16 years ubengamelanga abeseshabhini yakhe
yikho sibili ubekafanelanga abe eseshabhini umntwana lo kathesi ngaze lwambophe uvele kafanelanga ayejele baza kuyenza njani engxenyeuhlala yedwa umntwana lowu akula mntu okwaziyo kathesi ngoba abantwana bakulezi nsuku uvele kabezwa akungabantwana okuncane ncancane yikho kwenzimiye ukungezwa okunye ngazi ukubone la so lawa amapholisa nje kuyakufuzeleni nxa besenza ama-patrols abo la bekhangele ukuthi kona kathi vele lapha endaweni ezinje ezinje abantwana laba bayenzani osokuhlupha kathesi lawo amapholisa ngabasasebenzi bekhululekile sempokuyekela izinto zisenzakala ngabasela ndaba lakho bayathi beliyazibonela khonakali kuyabe sukuthi kuzokwenzeka le into enje yikho lapho sebeqalisa ukungenela futhi
yebo silayo yonke imininingwane yokuthi kuyini kahle kahle okwenze wagwazwa lo owesilisa kodwa nxa sikukhangela ngelinye icele kungenzeka yini mhlonitsha ukuthi umsolwa mhlawumbe ubezama ukuzivikela laye kokunye
uyabona into eyenzakalayo lapha kaninginingi abantu laba ubone sebefika endaweni zokugwaza naso ngabantu abaye bethandana umuntu laye bethandana nomntwana o-under age umntwana wangkona vele sesiyisigebenga bengezwa so into ekhona khonapha nje sikukhanyele akula muntu ongaphonga ukugwaza umuntu nje behlezi nje khonaphaya lapho ngusukuma agwaza umuntu akwenzakali lokho abantu laba I think bayebakade bethandana sebehluleka ukuzwisisana khonapha kumbe sebethathelana ababoyfriend kumbe igirlfriend khonapha yikho mina ukubone okwami engikwenzayo khonapha ukuthi khona kuvele somewhere khonapha.